Ibandla le CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafunda abafuna ukusuka kwele Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besithi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo nxa bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Ngilusizi kakhulu ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezikuleliyana lizwe elibhekane lenkalakatha yempi engaka. Ngibona ngani uhulumende weZimbabwe uyekethisa kakhulu indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane zibhale ama-email kumbe zifonele e-embassy ye-Berlin. Ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokhu kube sokusenzakalani.
Usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba uMpande emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane, hatshi lokho akutshoyo ukuthi ziye kwamanye amazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo.
Indlela mina bengibona ingcono ukuthi yona leyo embassy eBerlin kayisibone iphakathi kweUkraine iqoqe abantu beZimbabwe. Akube le ndawo lapho okuvunyelwana khona ukuthi kuhlanganwa khona kumbe zona lezo zizalwane zakithi ziya khona ziyebuthana khona beyithathelwa khona. Kungabi yinto ethatha isikhathi eside edinga ukuthi kuze kuqalwe ukuthiweni kumbe kuthiweni. Akuhle vele kuthathwe njengokuthi yinto ephuthumayo abantu labana bezuswa kulelena lizwe.
Unkosikazi Sazini Sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu.
Umumo osukhona phakathi kwamazela eRussia leUkraine uyethusa kakhulukazi. Abahlali balapha eZimbabwe abakhona ngale eUkraine basengozini kakhulu. Ngakho besicela igovernment ukuthi ayingenele ibenzele ama-emergency visas ukuze baphephe kule impi.
Uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe eziseUkraine ukuthi ziye kumazwe aseduze leUkraine agoqela elePoland lapho abazaphathiswa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.